amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana. Labo abalima ngenkabi, inkabi zicakile, lezulu lingaze line, ziyabe zingakaqini ukuthi zingaba lamandla sibili okudonsa ikhuba okuzwayo. Kanti-ke okwenhlanyelo lemvundisi fertilizer yikho lakho okunye-ke okuphezulu kakhulu okuzakwenza ukuthi abantu lanxa bengafisa ukuthi balime bahlanyele belungiselela isivuno akulalutho ozaba khona ngoba imali ebantwini kayikho, inhlanyelo kayithengeki, le fertilizer yakhona kayithengeki. Amalungiselelo angaza-ke aze aphuthe elungile ngesimo lesi esikhona.
Akhona yini amacebo abangayenza abalimi ngalesi sikhathi sokudula kwenhlanyelo lemvundiso? Ungabacebisani?
Amacebo angaba khona ukuthi mhlawumbe abantu benze lokuthiwa inkazatho, ukuthi lowo zuza angabe kuzuzile khonoko okuthi uthwane ahlanganise lomakhelwane wakhe, bahlanganise labanye njalo, bathenge nje engathi benza ilima lokuthenga inhlanyelo. Ngoba nxa bengenzanga njalo, hhayi kuzaba lukhuni. Ngakho kungaba ngcono sibili ukuthi abantu bahlanganise ongamapeni khona lokhu abalakho, bathenge lokhu abangakwenelisa ukuthi lo lalowo enelise ukuzuza okokuthontisela. Lanxa kungasoze kuyigoqele yonke insimu, kodwa soze kufanane. Abalenhlanhla-ke labo belomnyama ubana imingcele ivaliwe.
Abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabalise liyenele. Uyavumelana lakho yini lokhu nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi, ngale inyanga?
Ye, ngingacishe mvumelane labo ukuthi hayi lona mhlawumbe lizawuba ngcono kulale isikhathi esedlule kuso esezulu, labe lingazange libe lizulu elenelisa ukuthi abantu balime sibili bavune. Ngikhuluma kunjenje khathesi ngilapha eGwanda libambile livalile, kodwa-ke engikwesabelayo ukuthi lapho ilanga lakhona elivuleka khona khathesi lishaya liqothule lenhlanyelo nale eyabe ihlanyelwe ingatsha, okunye kuyatshela phansi lalezi zizitshalo lokungamadamanyana ngathi kulamanzi sokomile. Ye, lingaba khona izulu, kodwa ngibona okunye okungaliphambanisa kumbe ongaphambanisa amanzi ezulu lelo ikuthisa lokho sokukhona kweliminyaka. Ngoba kungathi kuyathisa kuyathisa, amanzi wonke la abe khona, lo mdaka uyabe khona, kuyagcina nje vele kuphetshulwa yikho ukuthisa lokho.
Ngokubona kwakho, ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo? Kumele baphangise na ukulima kumbe bangani bayayekethisa kancinyane?
Lo ngumbuzo olukhunyana, kodwa-ke mina owami umbono uthi abantu nxa belima khathesi bangazi benza lokhuyana ebesikwenza izolo esikwakusizwa ngaphambilini ukuthi umntu athi ahlanyele alime insimu yakhe yonke isikhathi sinye. Ngibona ngathi njengoba ngisitsho ukuthi lingathi liyana kwezinye indawo, umuntu angahlanyela nxa elayo inhlanyelo, ahlanyele okuyingxenye kwensimu yakhe, alinde abone uhamba njani. Abuye aphinde futhi engxenye emva kwamaviki amabili amathathu ame abe seqedisa-ke engxenye ngemva kwamaviki amanye futhi amathathu. Engishoyo ukuthi mina ngombono wami kumele amabele ahlanyelwe ethiyelana isikhathi, ukwenzela ukuthi ungakhutha kuleli hlanda lokuqala engxenye ungadobha kwelesibili.